machono mthwakazo muhle litshona njani emakhaya yekudibana emsakazweni we-studio 7 ngomvolo mhlaka 6 ngontulikazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zezimbabwe sisakaza sise-Washington DC Walamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kukhanya sekwaba ngumkhuba nje ukuthi ngemva kwesikhathi esithile ukuthi wena usuhlala isikhathi eside lapha sukuma umela nasuka ehlala lapha. Kungabhekwanga nje ukuthi lowo muntu uhlala nolutha olungathuthukisa ilizwe noma ukusebenza kwezingatsha zikahulumende.
Umongameli Mugabe lamhla uguqule uluhlu lwabaphathintambo oluthiye omnumzana Jonathan Moyo obe ngumphathintambo wezokwethulwa kwembiko esephethe ezemfundo yaphezulu. Umsekeli kamongameli welizwe omnumzana Emmerson Mnangagwa ukwele China lapho abikwa ezakhulumisana leziphathamandla zakulelo lizwe ngezivumelwano zokudlelana kwezamabhizimusi. Ayaqhubeka amazwi entuduzo kulandela imfa yomculi wembaqanga obedumile uDavid Masondo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Robert Mugabe namhla uguqule uluhlu lwabaphathintambo bakahulumende oluthiye umnumzana Jonathan Moyo owayengumphathintambo wezokwethulwa kwemibiko esephethe ezemfundo yaphezulu. Ozaphatha isikhundla sokwethulwa kwembiko okwesikhatshana ngunkosikazi Priscilla Mufumira. Obe ngumphathintambo wezabelo umnumzana Ignatius Chombo nguye osekhangele ezendaba zekhaya kuthi obephethe lesi sikhundla umnumzana Kembo Mohati usengumphathintambo wezokuvikelwa kwelizwe. Umnumzana Sevia Kasukwere obekhangele ezamanzi usenguye ozaphatha ezezabelo. Unkosikazi Inyasha Chikwinya sengumphathintambo wezabesifazana. Oseza kuba ngumphathintambo wesigaba seMashonaland East ngumnumzana Ambrose Mutiniri. Abaphathintambo laba bahle bagcotshwa namhla ngumongameli Mugabe baqala umsebenzi. UChris Kande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sebandla leMDCT unkosazana Thabita Khumalo. Yena othi uluhlu lukamongameli Mugabe lolu alusozelu lethe inguquko empilweni kaZulu.
Uluhlu lwabaphathintambo bakaMugabe lolo lutsha akutshintshanga lutho, kufana nomuntu okhipha amahewu eqhajeni elidala. Wona lama amahewu amadala awafake eqhajeni elitsha akutshintshi lutho, ngoba lokhu akwenzileyo akufaka ukudla ematafuleni abantwana baseZimbabwe, akuzisi imisebenzi, kuzavisa nje kube sihlukuluzwa kuphela.
Manje lina njengebandla libona ungani nga enze njani ukuthi kube ngcono, ngoba siyabona ukubana ngabantu abavele besebandleni lakhe laba abakhethileyo, libona ungani kade kungenziwani?
Vela ngakatshintshe uluhlu lakhe rawutshintshe lutho. Thina sokufuna njengebandla le-ntisinyele ukuthi ngabona ukuthi masisaya kukhetho i-voters roll ilungisiwe ukuthi sikhankase kuma-TV kukhona abantu bahambe bayavota, abantu bangahlukuluzwa, abantu bangatshaywa. Njalo kathi njengoba yena engunye uhulumende uMugabe namafela akhe kabavune emsebenzi, abantu bahambe emsebenzi. Konke lokhu abakwenzayo vele kakuphathisi lutho kuleli lizwe.
Siyabona ukubana isikhundla sikamnumzana Jonathan Moyo obe ngumphathintambo wezokwethulwa kwembiko sikhanya singaphiwanga muntu, kuthiwa lokho khona ngophetheyo nje kuphela. Lingathini linanxa libona khona okusenzakala?
lokho kuso kusithi ukuthi khona sivele sebe bopha isikhi ukuthi immunity information ihle mina ngicabanga kwami ngibona ngazani bafuna ukuyifaka ibe yi-committee ayakhe yena umgazi ibe yi-committee yakhe immunity of information okutsho ukuthi vele abakutshoyo lapha ukuthi vele abafuna omunye umuntu ezodisi ngaphandle kwabo kodwa sifika kuparticipate bangaze banikhuva ama-election i-economy kayinikveli.
Lo ngonkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje, uChris Gande uphinde waxoxa lencwethi kwezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kukhanya sekwaba ngumkhuba nje ukuthi ngemva kwesikhathi esithile kuthiwe wena suhlala isikhathi eside lapha sukuma umelaphana suka uyehlala laphana kungabhekwanga nje ukuthi lowo muntu uletha nolutsha olungathuthukisa ilizwe noma ukusebenza kwezingatsha zikahulumende ngoba ngokubona kwami indoda engumoyo uJonathan lapho ebiphethe khona kulezi zokusakaza ngicabanga ukuthi yiso isikhungo lapho ekade igcine khona amandla wonke izikhahlo zawabe zilapho. Bekukuningi kakhulu uhulumende obekuthola obekumthuthukisa ma ibekwe kuleya ndawo kodwa manje ma isisukela phana yethulwa bekwa kwenye indawo ngicabanga ukuthi isilahlekelwe ngamandla.
Ngokubona kwakho kukhona yini kade kungenziwa ngumongameli Mgabe ukuze akhethe abantu abazasebenza belethe ozima sethu bakhona laba lokunye okunjani?
Ube ngabafaka ngalolo lwazi kulezo ndawo kodwa ke sikubona nje ukuthi usuka sebenzise ukufaka kwakhe kulezi ndawo ukubonisa isiqwanga sakhe njengomuntu ophetheyo akunani nokuphathwa kwelizwe kahle konke lokho kuqondane nje kuphela namandla akhe kumele wabonakalise ukuthi nginamandla okwenza lokho nginamandla okumisa lokho yikho nje sikubonayo.
Umnumzana George Mkhwananzi ucubungula ezombusazwe obekhuluma lo Chris Gande wo Studio 7 South Africa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-12080 la ku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa ukwele China lapho abikwa ezakhulumisana leziphathamandla zakulelo lizwe ngezivumelwano zokudlelana kwezamabhizimusi ezalotshelwana phakathi kwamazwe omabili nyakenye. Umnangagwa uhamba lomphathintambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sthembiso Nyoni kanye lomphathintambo obona ngezamankampani umnumzana Mike Bima. Iphephandaba le-Herald lithi uMnangagwa uzalobelana ezinye njalo izivumelwano le-China ngenjongo yokuthuthukisa ubudlelwano kwezamabhizimusi. EleZimbabwe selileminyaka lidlelana le-China ngemva kokwetheswa izijeziso ngamazwe angentshonalanga agoqela iMelika leBhilithane. Sibuze ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda ukuthi kambe kukhona na iZimbabwe esikutholile okubambekayo kubudlelwano lobu.
Hayi, akukhanyi ukuthi eleZimbabwe selithole ukuphumelela kumbe okunye okungabangela ingqubekela phambili phakathi kobudlelwano babo leChina ngendaba yokuthi kukhanya kunje abakhangela ngezomkhonomi bathi China yiyo nje elokhu ikhuthuluza umnotho waseZimbabwe kuma diamonds la kwezindawo esifanele zenezo. Asibona ukuthi izivumelwano lezi zisuka ziya ngapi. Ngiphangise njalo ngithi akukho egcekeni ukuthi mhlawumbe singasoli China kulokho kumbe sole indlela uhulumende weZimbabwe ayenza ngayo izinto zakhe njalo azama ngayo ukugcwalisa izimelano azenzayo lamanye amazwe angaphandle.
Kungani uhulumende weZimbabwe engakubona ukuhlakanipha kokukhangela kwezinye inxa zomhlaba kulokukhangelela kwele China kuphela?
Ngibona ngani mina uhulumende weZimbabwe lo President Mugabe bayakwazi mhlophe ukuthi ubudlelwano babo lamanye amazwe angaphandle kweChina buqakathekile njalo kwenza yikho kwenziwa amazwe amaningi emhlabeni adinga ukuthi aphumelele njalo ukuthi abantu babe lokuphila okunganeno. Kodwa phela bahlutshwa yikho lokhu ukuthi amanye amacele lawa kudinga nxa ubudlelwano lobufanele vuselelwe kudingeka ukuthi kube lezi lokuntshintsheka okwenzakala kwezombuso welizwe okuyizinto uPresident Mugabe leqembu lohlangothi lwakhe lwezanu PF abangavumelani lakho. Ngakho ngibone ngani kuhlutshwa ngezombusazwe nxa sikhangela kwezomkhonomi kusegcekeni njalo kuse wonke umuntu uyazi ukuthi ukukhangela ehlangothi loliwa olulodwa kakuphumelelisi lizwe.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe sixoxela ekwelebhilitane. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukuguqulwa koluhlu lwedale labaphathi ntambo elekhabhinethi ngomongameli Robert Mugabe. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni ilingene kuhlelo. Abathengisela emigwaqweni ama-vendors bathi iningi lendawo zokuthengisela abaziphiwa ngamakhansili amadolobho achiyeneyo azikhwabithwa ngabaningi ngoba zingasetshenziswa nguZulu. Onguye othengayo njalo zingela zambuzi, amanzi kanye lokunye okokusebenzisa. Lokhu kwenzakala idolobho leHarare lisithi labo asebephiwe indawo zokuthengisela ezisemthethweni sokumele baqalise ukusebenzela kizo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo eqhutshwe ngosithandekile Mhlanga weStudio 7 lonkosikazi Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengisayo iZimbabwe Chamber of Informal Economies Association.
Kulezinye indawo ikhansili eyazipha abantu ukuthi bethengisela khona kodwa abantu kabazifuni, ezigridiweyo kuphela zigcwele idust, ezinye kazi azilama-toilets, azilama-shares, kuphonguba yi-ground nje. So isithi ikhansili eHarare mbona engathi iphonguyenza nje ukuthi yenzele ukuthi iyenze ngomgido nje ukuthi abantu baphiwe izindawo zona zingasondawo ezingasebenzela abantu.
Kuyini futhi okunye okwenza abantu bengazithandi lezi ndawo? Siyasizwa lokuthi kobulawayo kumasocha avenue abanye banganabafuni ukuya khona.
Abantu abakuthandi ngokuthi one kukhatshana lalapho abagadela khona, kukhathana lalapho abayenza khona ama-day-to-day business abo. Ngisho ukuthi nxa bethengisa umuntu uma ebalanda ukuthi bebalande khonapho kwake kuvele kukhathana. Like kobulawayo uma-Social Road akula la business ehamba khona ngabi, akula la makhombi, akula labantu abagadela khona. So i-business eningi iphakathi kwe-city center kwi-CBD, yikho lapho kuba le-activity eningi, yikho lapho abathatha khona abantu izimali lathi abathungezela from South Africa kumkuru, yikho lapho abayenza khona vele ngathi i-business eningi yenziwa e-CBD not outside i-CBD.
Kodwa kathesi bayenzani abathengisayo sikhuluma nje?
Kobulawayo i-city council ibhizi namavendi ababhizi. Sisakhuluma ngokuthi i-city council yathi abantu be-register bonke e-dark mall lapho kulama-offices akhona khona. La i-city council iyabamukela, iyabarejista, yasicela futhi ukuthi si-identify ama-places abangathengisela khona, izindawo abangathengisela khona. So njengama-associations si-identify izindawo, babhiza be-city council ne-Friday bake bahamba ku-6 avenue lo-Lawyer.stepo bekhanyela indawo yangkhona, bemaka bebona ukuthi i-conducive yini. So Bulawayo ngingathi sisasebenzelana kanye kanye amazenda nazi le city council. Headline le eyayicelayo ukuthi up to month end ngibona ingathi asizo siyibambe. Both thina amazenda ngoba baningi the plaza la i city council ukuthi ibungisise lezo zindawo.
Lo nkosikazi Tepra Mkasa isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengisayo iZimbabwe Chamber of Informal Economies Association. Ubekhuluma ecingweni lo sithandekile mhlanga we Studio 7 ekobulawayo. Umkake omeli weZimbabwe kwele Melika unkosikazi Priscilla Mutembwa sethembise ukunceda izizalwane zonke zelizwe lakhe esesihlala kwele Melika ukulungisisa ingwalo esiqakathekileyo ukwenzela ukwehlisa udubo lokuthi abantu babe lendleko enkulu yokuya ekhaya ukuyalungisisa lezi ngwalo. Kubika uPraxedis Jeremiah.
Ekhuluma ekugqitshweni kwamhlangano wabomama abangamakholwa esiKristu abadabuka eZimbabwe asebehlala lapha eMelika phansi kwenhlanganiso yeWomen of Dominion International walonyaka ongenwe ngabomama abedlula amakhulu amabili ophele izolo edolobheni leCincinnati eOhio, unkosikazi Mthembu uthe yena umuntu wonke odabuka ekhaya ukhululekile ukuza emahofisini abo ukuzodinga uncedo loba emzini wakhe ngoba yiwo umsebenzi abawulandayo lapha eMelika ukuzophathisa abantu ngengwalo ezifana lengwalo zokuhambisa ama-passports, ama-birth certificate, ingwalo zokuhambisa labo abayabe bebhubhele ngapha eMelika ukusa isidumbu ekhaya lezinye. Wathi yena lo mngakhe umnumzana Amon Machingami Mthembu ngabantu abakhululekileyo njalo bayemukela umuntu wonke odabuka eZimbabwe kungakhathalekile ukuthi ngowaliphi ibandla lezombusazwe loba ngowenkolobani. Unkosikazi Mthembu ukhuthaze umama emhlanganweni lo oqale ngolwesine waphela ngesonto ukuthi bakhulekele ilizwe labo elibhekane lenhlupho eziningi ezikuqela izomnotho, ihlala kahle yabantu ezombusazwe lezinye. Izigaba zonke zomhlangano lo bezisengezelelwa injabulo ngokucula ingoma zokholo ezehlukeneyo okungamahimu azakalayo ekhaya. Ingoma ekade ithakazelelwa ngabanengi yile elesihloko somhlangano weCincinnati lo ethi Ebenezer. Bekungathandazwa sikhathi sonke emhlanganweni lo ngomgqibelo kwaba le fashion show yezembatho ezithungwa ngomunye owesifazane osakhulayo olilunga le WOD ohlala khona le eOhio eCincinnati.
Mina ngaqalisa ukuthunga ngile about 16 years. Ngaqalisa ukuya esikolo I think besendle 21 years. Akuko easy. Kunzima ukuthi ufike lapho ufuna ukuya khona, kodwa kumele sibambelele, siqinisele lezi nto esizifunayo ukuthi ziphumelele.
Abafundisikazi abambalwa kade besemhlanganweni lo badedelane banikana ithuba lokukhulekela abakade beze le nhlupho zabo abafuna ukukhulekelwa zona ezifana labagulayo, abadinga imisebenzi bengayitholi, abadinga imendo, inhlupho emendweni, inhlupho enkondleni, abantwana lokunye okuningi-ningi. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingoPraxedis Jeremiah.
Uhulumende obikwa engaqoqi imali eneleyo yokuqhuba umsebenzi wezempila kahle ethembe inhlanganiso ezizimele zodwa kanye lamazwe aphetheya ukuqhuba inhlelo ezichiyeneyo. Ingcwethi ezithi akungeki kwathuthukisa uhlangothi lolu okwesikhathi eside. Kubika uNotando Spanda.
Izibhedlela zeZimbabwe zithwele nzima ukunika izizalwane zalo uncedo lonke eziludingayo ekwelatshweni, ikakhulu labo abangela mali yokuzithengela imithi ethile kumbe ukuzibhadalela odokotela abazingcitshi. Ngenxa yokungasebenzi kwabantu kuleli, iningi likaZulu alikho kunhlelo zokubhadalelwa lapho ligula ama-medical aid. ukucubungula okwenziwe eZimbabwe kuveza ukuthi phezu kwezigidi ichumi lanye 11 million labantu kuleli alikho kunhlelo lezi. Kuthi kunjalo, uhulumende laye akalazo inhlelo zokubhadalela abagulayo abaswelayo lanxa wake wathembisa eminyakeni edluleyo ukuthi uzaqalisa i-health insurance scheme. Lonyaka uhulumende unike uhlangothi lwempilakahle izigidi ezingaphezu kwamakhulu amathathu amadola, i-$301 million elizweni elilabantu izigidi eziphezu kwechumi, i-$13.5 million, okutsho ukuthi umuntu munye ngamunye ukhangelelwe ukusebenzisa amadola amachumi amabili lambili, i-$22 ngomnyaka. Umnumzana Khumlani Maphosa, osebenza kwezamalungelo oluntu, uthi indlela okwabiwa ngayo imali kuveza ukuthi uhulumende akaqhakathekisi ilungelo lempilakahle kaZulu, ikakhulu nxa kukhangelwa umumo wezibhedlela zakuleli esezijiye abalemali besiyadinga ukwelatshwa phandle kwelizwe kuthi abangela zikhwama ezikhudumalayo bavela ngemikhuhlane ebingelapheka. Ingcweti kwezenotho yelizwe uthi sezike zatsho ukuthi indlela okwabiwa ngayo limali kulolu hlangothi kutsho ukuthi akusoze kube lentuthuko kwezempilakahle okuluhlangothi olulokhu ludinga usekelo kulandela iminyaka eminingi lingathuthuki.
Inkinga enginanzelelayo ukuthi nxa sikhangele ezempilakahle siqathanise lebhajethi yethu, ngani kasitshengisi ukuya phambili njengelizwe ukuqakathekisa ezempilakahle. So nxa singa-investi sibone ukuthi siyakhulisa ezempilakahle, sizaba le nkinga yokuthi sizazithola sesigijima sesimatasa sesidinga abazasincedisa ukuthi silungise izinto sezonakele. Sizabe sihamba 2 steps siya phambili, 4 steps sibuyele emuva, okungasoze kusincede ngalutho.
Unkosikazi Busi Matobo oyisakhamuzi uthi uhulumende akazimiselanga ukuthuthukisa uhlangothi lolu kodwa uthembe khona ukube ekhangezwa ngamazwe angaphetheya. Imithi eminingi eza kuleli uthi igcine ngasasebenzi isidlulwe yisikhathi ngenxa yokuthi indlela okusetshenzwa ngayo kulolu hlangothi ayivezi ukuthi isizwe sizimisele ukuma ngamandla aso singaphathiswa zinhlanganiso ezithiyeneyo zamazwe omhlaba.
Uhulumende wethu weZimbabwe, nxa sesibuya endabeni zempilakahle, uyaxegisa kakhulu ngoba konke phose silinda ukuthi kube labantu abasiphe izinto mahara. Ukhangele even ngendlela akhangele ngayo odokotela ukuthi silabo odokotela abaningi abafundiswe eZimbabwe kodwa abangasebenzi khonapha ababaleka besiya kwezinye indawo ngoba kubuhlungu ukuthi usazi ukuthi umuntu lokufanele nginike lokhu ukuthi aphile kodwa wehluleke ukukwenza ngoba esibhedlela kungekho kokusebenzisa.
ELiZimbabwe libhekane njalo lokusuka kwabodokotela elizweni ngenxa yokuwa kwenotho yelizwe lomumo wokusebenza obungasakhwabitheki. Ngenxa yalokhu ilizwe lisele labodokotela phose ababili, i-1.6 ebantwini abalikhulu lenkulungwane, i-10,000. Izibhedlela eziningi emakhaya zilabodokotela nganye ngambili kuphela. Nxa kukhangelwa abongikazi kulaba yizikhombisa kuphela ebantwini abalikhulu lenkulungwane. Phezu kwalokhu, ibandla lezanu-PF kugwalo lwalo lwezim asset lithi ingcithi lazo sezahamba kwasala odokotela abane abakhangela ingqondo, ababili abenhliziyo kanye labathathu abakhangela imikhuhlane yezikhumba. Umongikazi unkosikazi Ntomzodwa Dube uthi phezu kwalokhu uhlangothi lolu lwenelisa ukuxakulula amaphahla ayezelwe ebambeni esiswini obekungumsebenzi wakuqala ukuphathwa kuleli ngabodokotela labo siyazi bakuleli okuveza ukuthi uhulumende uyasebenza kulolu hlangothi. Labo abakhalayo uthi behluleka ukukhwabitha lapho uhulumende abambe khona kuhle ngoba kungayisuye aluba akusela lasibhedlela esivulileyo.
Siyathokoza ukuthi kweZimbabwe kukhanya ezempilakahle sezibe ngcono kakhulu. Ngophose wonke amakliniki asethwele amapilisi anathwa ngabantu abale-HIV. Ngokunjalo siyabona ukuthi yimpumelela kakhulu eyenzakala elizweni laseZimbabwe, kanti singesikukhangeleyo ukuthi silokhu sifuna ukuthi ngabe ilizwe leli liyathola imali eningi, imali leyo ithelwe ehlelweni lwezempilakahle ukwenzela ukuthi izinto eziningi ziqhubekele phambili, kanti labaqhatshiweyo labo bathole imali ezabenza ukuthi bathokoze lapho besebenza.
Lonyaka imali yenhlelo ezigoqela ukuqeda ukumemetheka kwengculaza kanye lokuqeda umkhuhlane wofuba loqhuqho, amadola angaphezu kwekhulu lamachumi amahlanu ezigidi, i-$155.9 million, ivele ukuhlanganiso esigoqela iGlobal Fund ukuthi eyokusokwa kanye lokuvikela kokuthelelwa kwensane ingculaza zibelethwa yaphuma esikhwameni se-United Nations Development Program i-UNDP. Okwakhathesi phose yonke imithi ekuleli i-98% inikwa uhulumende ngamazwe aphetheya lenhlanganiso ezizimele zodwa. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Aqhubekela phambili esiza amazwi entuduzo emulini yakwamasonto kulandela imfa yomculi wembaqanga odumileyo uDavid Masondo ongomunye wabasungula iqembu leSoul Brothers ngo-1974. UMasondo ubhubhele esibhedlela seGarden City eJohannesburg ngempelasonto. Kubika uBenedict Nhlapho.
Imva kaDavid Masondo isijiye abathanda umdumo wembaqanga bedangele. UDavid obenguye okhalelayo eqenjini lama Soul Brothers ubhubhe ngemva kokuvalelwa esibhedlela kulandela ukuzizwa esedinwe kakhulu ngemva kokuculela abalandeli bakhe eNelson Mandela Bay kwele South Africa ngenyanga ephelileyo. Iningi selichaze imfa yakhe njengokulahlekelwa okukhulu. UMoses Ngwenya onguye yedwa osesele kubaculi abasungula iSoul Brothers uthi David uzahlala ekhunjulwa kanti ke uyathembisa ukuthi iSoul Brothers kayisoke ife.
Ngidabuke kakhulu ngoba sisebenze sonke lo Masondo okweminyaka engamajumi amane. Besuthanda umculo ngenhliziyo zethu zonke njalo asithandabuzi ukuthi saqhubekela phambili sisebenzisa igama lokuthi Soul Brothers njengoba kuyilo umbaqanga oyazakala ngalo.
Isiphathamandla seqembu le Soul Brothers uBodloza Nzimande uchaze umuyi njengomculi ongomunye wabaletalenta elincomekayo kakhulu.
He's a hero in as far as music is concerned, especially the
Masondo bekuliqhawe lezomculo ikakhulu umculo wakuleli oguqela eminingi esintu kanye lowembaqanga.
Imbongi yakwele South Africa edume kakhulu uMzwakhe Mbuli uthi umuyi ube yinkosi kwezomculo.
We have lost Mbaqanga King, the leader of the Soul Brothers.
Silahlekelwe inkosi kwezomculo wembaqanga obenguye njalo umkhokheli weqembu le Soul Brothers. UMasondo obesaziwa emhlabeni wonke jikelele kanti njengeqhawe ufele emsebenzini wakhe wezomculo.
Phansi kobukhokheli buka David, iSoul Brothers ibile ngoma ezipholileyo zithinta inhliziyo njengale ethi wambiza umbiza. Bese kusiba khona ke ezigijimisa igazi njengale ethi idlozi. Umculo weZimbabwe odumileyo ohlabela umdumo kaMaskandi uzinjazi yamluma uthi umdumo wembaqanga kawusuke uphinde usafana uDavid engasekho.
Omama bethu baboshiwe izingane selesodwa.
Sizohlala simkhumbula kakhulu ubaba Masondo, ube yisibonelo esihle kakhulu. Abantu abaningi bebeze bethi mhlawumbe amaSoul Brothers ngase eZimbabwe ngendlela obekuthanda khona ufika eZimbabwe.
Umlungisi Thabalala ngomunye wezizalwane zeZimbabwe ezithanda umdumo wembaqanga ezethulela uDavid ingwane ngokuchiya isibonelo esihle kubaculi beZimbabwe.
Ayisise sihle impela sidlele. Sishaqekile kakhulu ukuzwa lento evelele ukufaka amasonto. Kungumuntu osemkantshobove emculweni wakithi wesintu. Ndoda ibekile induku ebandla. Igaya lakhe lizwakele impela ebantwini bonke.
Lobanje uDavid le Soul Brothers bezahlala bekhunjulwa ngabaningi emhlabeni jikelele. Amaqhathanzipho lentombi ezinyathela kuzwakale. Bona bazamkhumbula kakhulu ngeculo lakhe leli elithi wamuhle mntwana omuntu. Imele Studio 7 eJohannesburg le South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Sohlala simkhumbula umfo kaMasonto makalale ngokuthola. Singakehlukanisi hlobo zami isikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mgabe lamhla uguqule uluhlu lwabaphathintambo bakarhulumente oluthiye umnumzana Jonathan Moyo owayengumphathintambo wezokwethulwa kwemibiko esephethe ezemfundo yaphezulu. Hayike kwanele kwalamhlanje olivalelisayo ngintungameli inkomo Lilani.